abezempila kahle bathi kulabantwana abaningi abalesimo lesi esivame ukuvela enkabeni yomntwana evuvukayo icine iphuma ubomvu. Kwesinye isikhathi umntwana uhanjiswa esibhedlela lapho ahlinzwa khona ngodokotela abanolwazi ngesimo lesi. Unkosikazi Siphilisiwe Nyathi ulomzukulu wakhe owalatshwa umkhuhlane lo.
Umzukulu wami wayele la umkhuhlane wona lo swa-operate useright kathi swasila uyaphila.
Odokotela bathi kumele abantwana behlolwe sonke isikhathi ukwenzela ukuba belashe umkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempilakahle udokotela wedwa Ndebele uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane we-hernia umkhuhlane i-hernia iyenzakala endaweni ezijiyeneyo, iyakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, ikwanisa ukuyenzakala lapha enqulwini kumbeni esenta phakathi laphakathi kwesisu kusesha kusiya phansi. So i-hernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusiyo into emangalisayo. Umntwana nesamncane siyamelela athi angakhula xa ulokhe kungavalekanga kube sekufana.
Udokotela Ndebele uthi ulakho njalo ukuhlasela abantu abadala.
Kodwa i-hernia eba khona kwezinye indawo njengaphakathi laphakathi kwesisu lalapha enqulwini ifanele ukuthi ivalwe masinyane ngoba amathumbu angakhanywa avalelwe phandle kuyabe sekuvaleka amathumbu wonke kube sekusiba yi-emergency umntwana uyabe senid i-operation. So lezo kufanele zivalwe zingabonakala i-hernia. So kungakhonzelwa yikuthi umuntu azale lakho kumbeni nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa kube le-hernia especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe i-operation.
Usithixo Mfundo Solayo Ngwenya layo uyagcizelela ngalo mkhuhlane.
Xa i-hernia le ingazange yalungiswa kuyukuthi amathumbu sengenile abanjwa-ke kuleso sikhala kuyawonakala kube lengozi umuntu aswele imphefumulo wakhe ngenxa yokuthi amathumbu asebanjiwe. Ithumbu yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni kahle yomuntu. I-hernia-ke ngumkhuhlane wokuthi inyama kumbe amajwabu omuntu asuka abe lusi kuyokuthi izitho ezinjengokuthi amathumbu zibe sezingane ziyaphuma ziyavela kodwa zingaphansi kwesikhumba. Yikho kuthiwa i-hernia-ke umuntu uyabe engani uyavuvuka kwesinye isikhathi engafithizela kubuyele phakathi ngoba kuyabe kungamathumbu.
Umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abantwana abangabafana. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi i-hernia iyingozi uma umuntu engikela ukwelatshwa masinya ngoba ubomvu bulakho ukuphazamisa ukugaywa kokudla emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.